Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Sanga na kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 25 kuMvimbitho 2022 igama nguNtungamile Nkomo ezihamba phambili. Uzulu wezigaba ezitshiyeneyo uyavota kusasa kukhetho lwama-by-elections olokudinga amalunga ephalamende angamatshumi phosi amathathu 28 lamakhansila edlula ikhulu. Amabandla ezombusazwe athi alumelele ngabomvu lolu khetho. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi umanyano weNATO uzathathela eleRussia amanyathelo alubana lithe lahlasela eleUkraine ngezikhali zetshefu ama-chemical weapons. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Komishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi amalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa kusasa asesemaphethelweni. Likomishini ithi abantu kumele bayehlola imininingwane yabo kuluhlu lwabantu abavotayo i-voters roll endaweni zokuvotela ukwenzela ukuthi nxa kukhona ukuphambanisekileyo kulungiswe phambilini kokhetho kusasa. Izeki ithi isilungise izitishi zokuvotela ama-polling stations lapho kulokhetho, njalo ithi i-voters roll layo isikhona kulezo ndawo. Amabandla ezombusazwe lawo athi asemelele usuku lwakusasa, njalo athi akhangelele ukunqoba. Sixoxele sikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo uMnumzana Stephen Chirodza.
Nxa ngingafaka umzekeliso ngingathi ukuthi sesihlomene njengamabutho kaMzilikazi, amabutho kandlangamandla ocitshe njengomkhonto osanda kulolwa. Into engiyibonayo nxa iZEC ingabancedisanga njengoba phela kulezinto ezinye esizisolayo emaphepheni ezekhe, engikubonayo ukuthi laba abancintisana lathi sizababhuqa ngomgqibelo ngesonto. Ngibona kuyabe kulokujabula. Into engani iyasilela nje yuba kwazi ukuthi iZEC izaba ngurefri lowana opheleleyo, kumbe izawuba ngurefri oyabe khahlela ibhola encedisa abezana.
Abamanye amabandla bathi bayazizwa mpela labo bakhangelela ukunqoba kulolu khetho. Lina njenge-CCC libona liphuma lezihlalo ezingakhi?
Izikhunda lezo vele zazingezikaZulu, uZulu weZimbabwe, abantu beZimbabwe, abantwana beZimbabwe. Ngaleso sikhathi bona ngo-2018 bavotela i-MDC Alliance eyayikhokhelwa ngumongameli u-Advocate Nelson Chamisa. Kathe samboni isizathu esingasigwenqa thina ukuthi singathathi izikhundla zonke lezi ngoba zazingezethu, izikhundla ezabantu beZimbabwe abazikhethela bona ngokufuna kwabo. Baphanjaniswa nje nguhulumende okamnangagwa esebenza labanye esasisebenza nabo esasibathemba sisithi ngabanye bethu. So izikhundla zonke hayi zibuthwa yi-Citizens Coalition for Change, izikhundla zonke vele zingene esambeni se-Citizens Coalition for Change. Sesimelele ukuthi ngesonto sibe sijabula, sinatha lathi okumnandi, sijabula nje singaphansi komthunzi ngoba isikhathi sesifikile.
Ungathanda ukuthini kubasekeli bebandla lenu kanye lakuZulu jikelele ozavota kusasa?
Nithanda ukuthi kuZulu ye izolo sibone abezanu beletha impuphu ephumula beletha impuphu kuward 5 ngathi eBulawayo Central beletha impuphu esizinda einye njalo beyiletha emganini kuward 26 lapho kulokhetho sithi thina thathani impuphu ngoba indlala ibhahile lapha ezweni thathani impuphu lizidlele kodwa nxa lingena ebhokisini fakani uca ngaphansi kolo muntu omele iCitizens Coalition for Change lizabona ubuso buka advocate Nelson Chamisa libe selifaka uqa ebhokisini eliphambi kobuso buka advocate Nelson Chamisa
Umnumzana Sidani Chirodza isikhulumeli sebandla le TRC kobulawayo Isiphathamandla seMDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe umnumzana Muzobanzi Ncube uthi uZulu kumele avotele ibandla likaChamisa ngoba uMakhuphe wakubeka sobala ukuthi bazasekela iTRC
into enziwe nguDr Thokozani Khuphe ngiyayincoma njalo ngiyayithokozelela kakhulu because uDr Khuphe utshengise ukuthi yena ungumkhokheli oca bangela elakusasa leZimbabwe elihle and elakusasa leZimbabwe elihle ngelingelazana PF thina sodwa njengama opposition party sesilokho sisilwa sisilwa sisodwa sicegwa yiyona le iZanu PF nawo umonzora laphana sesele seyedwa seexposed ngomsupport iZanu PF so ukubambana into enhle kakhulu ngoba ungabona ukuthi ngo 2008 uChamisa zangebe ngupresident because amaya ama votes abuya ngapha ku Dr Khuphe so ukubambana kwabo lokho sivili into etshengisa ukuthi singaba njengabantu beMalawi leZambia khona kuyana bakwenza ukuthi bewine so abantu bonke kumele bebambane sivili libetshengisa ukuthi khona kubanjweni kwenza ukuthi sikhiphe iZanu PF yiso isiqokoqela sendaba iZanu PF ayikhona thina iopposition
kulabanye kuTRC abathi kabafuni kuzwa ngani lo Makhuphe ngoba lazama ukudiliza ibandla labo yikho nje kuyiwa kuma by-elections kungenxa yenu
Mnumzana Nkomo abantu abangafuni uDr Thokozani Khuphe ku-CCC abantu abalombono omfitshane kakhulu njalo abangazwisisanga ukuthi u-advocate Nelson Chamisa wathini esithi akusela muntu olesikhundla ngitsho siqalisela phansi angazi ukuthi abantu laba bacabanga ukuthi ngibekuthi uDr Khuphe uphronyiswe isikhundla esithize ngitsho ngumuntu ozihambela nje laye eyi-citizen yeZimbabwe so angazi ukuthi okubahluphayo yikuyini into kuphela mine engangitshengisa okubahluphayo yikuthi ngabantu abangafuni ukuthi iZanu PF iphume embusweni ngoba nxa ufuna iZanu PF iphume embusweni kumele ukubone sibili ukuthi kuqakatheke ukuthi abantu babambane ngoba sonke sinje singabe lokho esikhangela ukuthi senzelane emuva wonke umuntu waphanjaniswa la uDr Khuphe njiana waphanjaniswa ngoba wakwarecallwa phela kulezi into eziningi ezenzakala kuye but sithi asifakeni konke lokhu emuva sikhangeleni phambili ngoba into exakathekileyo lapha yikuthi sikhiphe iZanu PF ayikhona ukuthi sibe sisilwa sodwa so laba abantu abangafuna uDr Khuphe obviously ngabantu abafuna nje izikhundla nje kuphela kumba babona ukuthi sebezathathela izikhundla yi problem
Umnumzana Muzobanzi Ncube ngowe MDC ekhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe sixoxe njalo lelunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule othi labo bakhangelele ukunqoba kusasa
hayi Zanu PF ayiluzi by election ingoba ithatha election yonke ngendlela sibilele izimbazi sosebenza sidingakalayo akuthathi lula konke nje siwenza umsebenzi njengomsebenzi ya khona kunje thina iZanu PF kayilahlekelwa yi-by-election iZanu PF iyawina nje ama-by-election lula kakhulu
izikhundla zamakhansila siyazi kulezedlula ikhulu 122 kuthi ezamalunga ephalamende kulezingamachumi phose amathathu 28 njengeZanu PF libona liphuma lezingaki lapha
ngikhangela ngoba izakhangela ukuthi kuvote le by election ikhangela ukuthi iZanu PF sibili xa kuthiwa sishulekile 90% of the vote mesiphumelayo ngomsebenzi owenziweyo nokubonakalayo kugrawu ngoba
abamabandla aphikisayo ikakhulu be-3PC bathi hayi nxa liyanqoba liyabe liqilibezele akula ngendlela elingabehlula ngayo.
Inkomo yingomo yabo yasuku zonke le yabe-3PC. Hayi ingomo yabo yasuku zonke sinili ngabe bayatshintsha ingoma kade kungabangcono ngoba manje bahlala behlabela ingoma eyodwa. Isikhathi sonke kuyadanisa kakhulu khonoko. Okanti bayenzani bengena emkhankasweni xa bebona ukuthi bazaqhilwa bangenelani kuhambe emkhankasweni nalowo babe basebezimele empeleni phela bayekile babukile kungena abanye ababonayo ukuthi bazaphuma lolutho.
Lingathanda ukuthini kuzulu weZimbabwe kuyiwavota nje kusasa?
Engithanda ukuthi ngutsho kuzulu weZimbabwe ukuthi i-by-election leyi iqakathekile kakhulu yenza sitshengisa ukuthi phambili esiya khona ku-23 sizahamba njani. I-by-election yaleyo iqakathekile kakhulu ngakho-ke kumele siyithathe silingesizibazi sesidingakalayo ngoba yiyo izabe sitshengisa ukuthi phambili ngale lapho esiya khona umsebenzi uzahamba njani. Okukhangeleleni ukuthi phakathi kwamabandla aphikisayo mina ngikhangeleleki kakhulu ngikhuthaza amalunga ezanu-P F ukuthi asambeni ngobuningi bethu nalabo abasisekelayo bangasemalunga ayithoda bale voti yethu asambeni siyenika izanu-P F amakhandidate ezanu-P F ivoti.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu-P F. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi yena othi abantu kumele baphume ngobunengi bayevota ngokuthula kusasa.
Kufanele kube lama-by-election ama-polling station asekhona asefakiwe lapho-ke okungela ama-buildings khona kufakwa ama-tent ezethu amapolisa lawa khona khonapho ukuthi alinde sikhalele abantu bahambe bayevota kodwa okuyiqiniso yokuthi sike saba le-program ekuthiwa i-road show kulipelasonto edlulileyo sibhoda kulezi ndawo lapho kuzavotwa khona sinanze bekulabanye abantu akade vele bengazi ukuthi kule-by-election xa umbuze mali kanti lapha likhuluma nge-by-election kuyini lokho so-ke wasithengisa ukuthi kutho ukuthi abantu sebezilungiselele kodwa iqiniseni bakhona bayabangaziyo soke sibona ngathi i-roll toll yana la incedisile ukuthi ivule abantu indlebe abantu bakwazi ukwenzakalayo kodwa siyakhuthaza abantu ukuthi abahambe bonke bayevota.
Nxa sesikhangela ama-polling stations lawo eseliwabona ukuthi akhona kulokuthula kulabudlwangudlwangu kumbe abantu abangabe besethusela abanye.
Ngizakhuluma ngoBulawayo ngingazi ukuthi kwenzakalani kwezinye indawo emaphandleni kodwa koBulawayo kulokuthula asikabona abantu nje abethusela abantu kodwa ukugange ngathi ngikunanzelele lathi ngasibhoda bhoda kodwa kulama-flyers la befakwa ama-posters la afakwayo abantu abazavotela ukuthola ezinye indawo ama-posters lawa adatshuliwe loko ngikunanzelele amanye wathola ukuthi nje afike ahlonywahlonywa umuntu efike ehlabahlabe laphana ethe lapho kuleli hlokunale emlonyeni iwugange engikubonileyo khona kokuthi abantu sebakhuthaza ukuthi abafundi ukuthi ngakuthiwa kule-election bahloniphe bahloniphe lo mthetho ungaphambanisi iposta umuntu hambe uyovotela umfuna kulilungelo lakho awusubonakala usuthemba ngamflas abanye abantu kumbe ngama-posters khona kubana yikuganga akukho emthethweni lo muntu engabotshwa nxa sibile ngananzelela abantu uyangena ejele so siyakhuthaza abantu ukuthi bangakwenza khonoko ngumkhuba omubi.
Ukhulume ngabanye abangaziyo ukuthi kulama-by elections lilokhe likhathazekile yini njengabahlali bakoBulawayo ngohlelo lwe-delimitation ngenxa yabantu abalutshwana ababhalisele ukuvota?
Ye kuyadanisa ukuthi sinanzele ukuthi iBulawayo lezi yindawo emathebelele noma ngazikhwaya kulala emathebeleni siyikhangelele ukuthi layo ibe incediseke okudanisayo ukuthi abantu laba sebethe bahamba bayabhalisa ukubana bathole ithuba lokuvota bangene ukuvota sawo iinumber zethu zikhanya zokuziphansi kwezinye indawo khona bawubulawa lakwezinye indawo emathebeleleni so-ke lathi njengezakhamizi silohlelo liqakathekile lama ama-civic organizations lapho esithathana khona lezek ukuthi abantu abahambe bayevota bahambe bayibhalise ukuvota kanti sikhuluma kanje lanxa i-blis liyana yedlula kodwa abantu sosibaya-encourage ukuthi abahambe khona ngale famona bayizama ukuthi labo ba-register khona ngale kwenzela ukuthi kungabi lo hlupho ngoba nxa singana ngazelelanga kule ngozi yokuthi singagcina silahle izidama ama-fossils even kathesi kuliviki epheleleyo besile-road show sihamba sikhuthaza abantu bahambe bayevota ku-by-election kodwa kunyabe umqoka bekuyukuthi abantu ababele qiniso ukuthi bayarithandela ukuvota njalo siyathaba ukuthi sizakuthiwa kule ndaba lezithuba ezizathathwa kathesi urhulumente ozakhupha ama-centers efake izithuba ukuthi abantu bathathe izithuba so sikhuthaza abantu abahle abathathe izithuba besekuthatheni izithuba bahle bahambe straight bayirejista ukuvota loko siyakukhuthaza kakhulu ukwenzela ukuthi imagebele ningalahlekelwa ngamanye ama-constituents
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubotshiwe umkhokeli weqembu le-Operation Dudula elihlukuluza isizalwane sakwamanye amazwe lisithi kumele ziphume ziphele kwele South Africa. Umnumzana Nhlanhla Lucky Dlamini ubotshwe izolo kulandela ukumangalelwa kwakhe emapoliseni libandla le-Economic Freedom Fighters lona elithi umsolwa labanye bakhe bahlukuluza ilunga lalo ngokulingenela endlini velethesa umlando wokuthengisa izidakamizwa lisebenzelana labantu bokusa. Amalunga e-Operation Dudula athwalise uzulu amagabha avuzayo ngokuhamba engenela abavela kwamanye amazwe abagoqela abeZimbabwe esithi kabasuke kwele South Africa babuyele emazweni abo. UDlamini uzamiswa enkantolo eRoodport eJohannesburg namuhla ngokubika komsakazo we-SABC. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwanansi.
Akusimangalisi ngoba okunye nabo mnxa kade behamba-hamba benza le nto yabo yokuzithathela umthetho bawufaka ezandleni zabo bese bephula imithetho yelizwe ngoba leli lizwe laseSouth Africa libuswa ngemithetho eqokwe ku-constitution kusho ukuthi akekho omunye onelungelo lokubandlulula ilungelo lomunye. Ngakho-ke umuntu uma engathola ngathi sebandlululiwe or ilungelo lakhe selikhitshiwe ngomunye ulelungelo lokuthi aqonde abezomthetho ukuze bakuqondise lokho. Asikwazi phela njengakhathesi ukuthi kanti ubotshwe ebotshelwa kuphi kodwa-ke asimangali kakhulu ngoba naye-ke besimqaphele ukuthi umuntu ongathi usezithathela umthetho azifakele wona ezandleni.
Ngaphandle kokubotshwa kwalumlisa akhona yini amanye amanyathelo enziwa nguhulumende wele South Africa ukuvikela uZulu kumaqembu afana le-Operation Dudula?
Sekucaca-ke ukuthi uhulumende waseSouth Africa indaba leyi sekufike lapho angathi naye usebona ukuthi sokumele asebenzise ezomthetho ukuthi ayilungise ngoba kuyacaca ukuthi uhulumende kudala inanzelela lento ukuthi ingathi ithathela abanye abantu amalungelo abo. Pho-ke hhayi kuyacaca-ke ukuthi uhulumende waseSouth Africa akalalanga nje uyikhangele yonke lento eyenzakalela ezweni lakhe.
Akhona yini amanye amaqembu afana le-Operation Dudula mhlawumbe aqhuba inhlelo ezifanayo?
Amaqembu la uDudula akusilo lodwa leli ngoba kule Dudula ezimbili nxa sisizwa kuthiwa kule Operation Dudula le yabo Nhlanhla Lucky kodwa kukhona enye iDudula okukhanya indala yase-Alex bathi Dudula Movement nxa suyikhangela yaqalela kudala-ke ukwenza leyo nto yokwenza lokhu ekwenzayo. Hhayi-ke iy'nhlangano zonke nje ezinokukhala ngengqubo yokwenzeka okwenzeka ezweni laseNingizimu Afrika kufuneka kodwa yonke into iyenze ngokulandelela umthetho. Umthetho wona awuzange wadalela ukuthi abantu bahlukumezwe, wadalela ukuthi ulawule impilo yabantu ukuthi baphilisane kanjani ukuze bangahluphani. Ayi kunzima ke nxa kuyikuthi ke sekufike lapho sokubotshwa nakhona kodwa ke besifisa ngathi kungaba nobubelo kucatshangelwane ukuthi umuntu nomuntu acabangela abanye nomthetho nawo uphindu mhlawumbe kunanzelela ukuthi asikudingi thina njengezizalwane ukuthi lo ndoda simthole esenenkinga kodwa naye besingamkhalela ukuthi kazi uphela naye izikhalo zabantu akudingekanga ukuthi kuze kugcine kufika kuleli zinga lokuthi kungathi sekuqotshenwe kanti ke thina nathi singabantu ke siyabavikela abantu bakithi ukuthi bangabi naleyo nkinga ukuthi bahlukunyezwe ngabanye nje siyakhala nako kulabo abakhala ngalokho abakhala ngakho beyizalwane ze-South Africa ukuthi asinakeni phela umthetho kuyo yonke lento esiyenzayo kungabi ukuthi nje umthetho abantu bazithathela bazifakele ezandleni.
Umnumzana Bongani Mkwananzi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Kunjalo nje kuqhamuke uDlakela edolobheni leCape Town kwele South Africa. Osomatekisi batshisa izimota lamabhasi bekhonona ngokudula kwezinto ezitolo. Lokho kwethu seyabavela kwamanye amazwe sebecabanga ukuthi lolu dlakela luqondiswe kubo inhlanganiso ye-Operation Dudula. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eCape Town, umnumzana Ephraim Sibanda.
Yasibone imithuba ibhalela amabhasi amabhasi etshiswa njalo amakhampani amaningi akasavulanga namhla aliphela imisebenzi emuva njalo ngathile imilayezo ukuthi abantu bengabuye emsebenzini until situation under control.
Lona udubo lwakhona kahle kahle luqhamuke njani? Yilo lona lolu olwazakalayo nolensukwini kumbe kube lo dubo oluhlukanile?
Ukuzwa kwami bathi bakhalela ukuthi bakhalela ukukhwela kwezinto. So bona ngathi into yokuthi into zikhwelile abakhwelile kwabakhala ngakho.
Kodwa bese begqikeza amatheksi. Manje wona amapolisa athethe nyathelo bani bakhona yini ababotshiwe?
So far asikezwa kubona ngani by end of tomorrow yakuyakuyikopa information yokuthi bangaka abantu ababotshiwe.
Kodwa sikhuluma nje umumo usunjani sekungconywana na?
Sekungconywana siyakhuluma lomunye udriver wamatekisi wadayisa ukhanya ngani yakuzokwanda control so zalethi kanyela kusasa ekuteni ukuthi umumo unjani. Njalo abaningi abangahambane job emuyeni kusakade izosebenza so babona kusasa ukuthi yakunjani so kubalulekeukuthi nabo abahambane abayesaba ukuthi wena waqhubekela phambili usakekala wakhona so umningi asikhanyela ekuteni sibonisa umumo.
Umnumzana Ephraim Sibanda yisizalwane seZimbabwe esihlala eCape Town kwele South Africa. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ivika ukuba ibhanga le-International Monetary Fund lithi abantu abanengi ivabhekane lendlala eZimbabwe lonyaka ngenxa yokubhidlika komnotho lokungani kuhle kwezulu. I-Chronicle ithi amapolisa azasebenza gadalala ekulondolozeni ukuthula ngesikhathi sokhetho. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AFP ithi uhulumende wele Ethiopia usemise ukulwisana kwakhe labahlamuki ukwenzela ukuthi uncedo lokudla oluqondiswe ebantwini besigaba seTigray lwenelise ukubafinyelela kuhle. Umsakazo weVoice of America uthi umkhuhlane wesihudo icholera oqhamuke kwele Cameroon usubulele abantu abalitshumi lambili 12. sizibhethe ngodaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi umanyano weNATO uzathathela eleRussia amanyathelo alubana lithe lahlasela eleUkraine ngezikhali zetyefu, ama-chemical weapons. UBiden wethule amazwi la eseBrussels kweleBelgium izolo ngemva kokuhlangana labakhokeli bamazwe akuNATO kanye lalawo akumanyana weEuropean Union lowe-G7. Wazise njalo ukuthi sebethe seleRussia ezinye njalo izijeziso phezu kokuhlasela kwalo eleUkraine. UBiden uthe njalo bazaqhubeka besipha eleUkraine izikhali. Namuhla uBiden ukhangelelwe ukuyahlangana lomongameli wePoland kulelo lizwe. Sixoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Izijeziso zeNATO kukhangelela ukuthi zizaqhubeka zilokhu zisetheswa izwe laseRussia. Kodwa kangiboni ukuthi kuzaletha inguquko kulokho kufuna ukuthi kuguqulwe phansi kokwenzeka eUkraine. Into edingakala kakhulu engenzakeliyo khathesi yilokho esithi yidiplomacy, ukuxoxisana kabanzi. Akuxoxiswana ngendlela enkulu kakhulu. Yebo kambe siyabona abaseRussia nabaseUkraine bayaxoxa lapha lalaphana, kodwa kusadingeka khona kakhulu ukuthi iRussia leNATO zixoxisane kakhulu. I-United Nations kusamele ikhuthale kakhulu kulalokho esiyibona ikwenza. Ngokuba izikhali zingathunyelwa kuthunyelwe ama-sanctions kwenzwe zonke lezi zinto, kodwa kusoze kusize phansi ngaphandle kokuthi kukhulunyiswane ngendlela ezakwenza ukuthi bonke basuthiseke ngomphumela walezi ngxoxo.
UBiden Ncube uthi alubana eleRussia lithe lahlasela eleUkraine ngezikhali zetyefu kumbe ezempubhiso, iNATO izathatha amanyathelo. Yiwaphi lawo manyathelo?
Angiboni ukuthi iNATO ingangenela kwelaseUkraine ngempi, ngokuba into engenzeka lapho kayicatshangelwa ukuthi ngaba njani. Kuyaphangisa kube yimpenyi emangalisayo emhlabeni engachithekela umhlaba wonke jikelele, lapho esingagcina sibona sokusetshenziswa izikhali ze-nuclear. Njalo kangiboni ukuthi iRussia kungenzeka isebenzise lezi zikhali elizweni elingelazo lezo zikhali, ngokuba kuyinto nje emhlabeni ehlonitshwayo ngabantu ukuthi kazisoze zasetshenziswa lezi zikhali elizweni elingela lezi zikhali, ikakhulu nxa zingazange zasetshenziswa ngamanye amazwe. Ngakho kangiboni ukuthi zizasetshenziswa lezi zikhali. Yebo, sisakuzwa kukhulunywa, kodwa angikakuboni ukuthi kuyinto engenzeka. Sazi njalo ngamakhemikhali la lama-biological, kodwa hayi kakukabonakali izinto eziveza lokho. Yebo kambe imele ngabe kubona ngeyayo indlela, kodwa thina lapho esime khona kasiboni bufakazi bokuthi lokho kungenzeka masinyane. Mhlawumbe kuyindlela nje yokuthi kuvinjelwe ukwenzeka khona lokho ngokuthi kukhulunywa ukuthi kusengenzeka.
Uthi njalo uBiden ufuna iRussia ixotshwe kumanyano we-G20 lanxa nje amanye amazwe engavumelani laye. Ukubona njani lokho?
Lanxa bengaxotshana endaweni ezihlukahlukeneyo, kodwa kusadinga ukuthi kube lezinye indawo lapho abazakwazi ukuxhumana khona, abakwazi ukuxoxisana khona, ngoba bangavala lawo mathuba batshisa amabholoho, badiliza amabholoho, kuza kwenza ukuthi impi icine isiba ngumkhankaso obanzi kakhulu, icine idonsa abantu abaningi, kusiba yimpenye eyomhlaba wonke jikelele. Ngakho-ke kuyadingeka kakhulu ukuthi yebo kambe lanxa bengaxotshana lapha lalaphana, kodwa babekwazi ukuthi kusadinga ukuthi bakwazi ukuhlala phansi kulezo zinhlanganiso baxoxisane. Yona i-G7 ngokwayo ibingasetshenziswa nje ukuthi kube indawo yokuthi baxoxisane balungise lokho okwenzeka e-Ukraine, kodwa bangaxoxisana kuyo yonke indawo, kuzasala kungasela mathuba okuthi bakwazi ukuxoxisana. Kuzasala nje i-United Nations yodwa, kwezinye indawo bengasakwazi ukudlelana, bengasakwazi ukubambisana, sebedonselana, okuza kwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi balungise udaba lwe-Ukraine ngokuphangisa.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Nazi ebezihamba phambili. Uzulu wezigaba ezitshiyeneyo uyavota kusasa kukhetho lwama-by-elections olokudinga amalunga ephalamende angamatshumi phosi amathathu 28 lamakhansila edlula ikhulu. Amabandla ezombusazwe athi alumelele ngabomvu lolu khetho. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi umanyano weNATO uzathathela eleRussia amanyathelo alubana lithe lahlasela eleUkraine ngezikhali zetshefu ama-chemical weapons. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Yimi uNtungamilinkomo.